eNdebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 26 kumpalakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukhandelwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukujinja okungcono. Ngaba ukujinja phakathi kwayena le system owavelele ephila kiyo.
UZulu weZimbabwe uthi ufisa kube le nguquko ngomnyaka ozayo.
Azihlehlele emuva ngoba izanu igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantu abantu bekusasa yabantu abethu.
Lokhe kulokufuthelana phakathi kwebandla le-MDC lelezanu PF sokungenwa eminyakeni omutsha.
Abantu abasela zwelo ngabantu abahluphekayo bayazidlela bayazikholisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngikhangele enye ividiyo endijanise kakhulu uchamise sitheni abaphethe amakhiye bayakhiya 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 bayakhiya.
Abebandla lezanu PF basola abe MDC besithi yibo ababangela ubunzima obukhona. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi kalathemba lokuthi impilo yakhe izaguquka ngomnyaka ozayo ngoba isimo silokhe sisiba sibi kakhulu okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthenga ukudla lokunye abakufunayo. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasbanda usethulela lolu daba.
Abantu abaxoxe lomsakazi weStudio 7 namhlaba veze ukuthi bahlupheke omalisayo lonyaka. Ngakho ke bafisa ukuthi isimo sabo siguquke ngomnyaka ozayo. Omunye wabo ngokwesana Celani Mathe uthi uphila ngokudobha umumbu emgwaqweni ochithwa zimota eziwuthwala zisuka eGrain Marketing Board eNkulumane.
Ayivele yikho okungiphilisayo.
Lapho ufuna ungayenze lapho sosiyagayisa.
Eh.
So kukhona bijani?
Uhlangene lamatshe vele lokho kunamasaka dengahamba ndlo.
Sixoxe njalo logogo uMadlamini ngumfelokazi. Uthi umnyaka 2019 ubunzima kakhulu, ngakho ke ulesifiso sokuthi kube lobudlelwano phakathi kwamabandla wonke eZimbabwe ukuze benelise ukuziphilisa. Uthi yena uphila ngokuthengisa imbhida namatamatisi ukuthi abhadale irenti lapho ahlala khona.
Bengasakwazi ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Okuyinto kwakhona kukhanya ingane vela kuselasiqala kuselasiphethwa kubonakala ukuthi kuzaphetha kumbe kuzatshintsha. Sasihola umumbu kathi sasisahola sikwazi nokuthi kwenze njani.
Omunye wabo ofisa ukuthi kube lo nguquko ngomnyaka ozayo ngumnumzana Themba Dewa. Yena uphila ngokuthengisa into ezincane ukuthi athole ukudla.
Isimo sinzima manje.
Yeah.
Kunzima mpela.
Wawusebenza kudala?
Ngingasebenza mpela.
Wahamba njani?
Okay. Ikampani yavala.
Sasesikolo ngalo.
Khonapho bahamba esikolo. Irenti ngiyathela bona. Akuthembisi mntase, akuthembisi. Owezo kuchafa futhi lo mkhathi wangona nje ubona nje komile konje. Hey, ngiyala phezulu. Ngana ngizulu lapho ngibona kuza kona kuzima omkhulu wakho.
Unuzana Emerson Nangagwa uthi uyazizwa izikhalazo zabantu. Ngakho ke uhulumende wakhe uyazama ukuphuma lenhlelo eza kwenza ukuthi baphile ngemfanelo. Umlandeli webandla leZANU-PF unuzana Gibson Dube uthi kuthatha isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe. Owabhidlika isikhathi kusabusa umongameli uMoyi Robert Mugabe. Njalo uthi sokuzalunga abantu ababekezele.
Izinto seziba ngcono lapho. Ya, izinto sesizithola kancane kancane. Hayi msebenzi, ya, akasibekezele. Bekezela umuntu lo leplan.
Mnumzana Zima siya uthi umnyaka 2020 kuyabe sekuyiminyaka engamashumi amane yathola uzibuse iZimbabwe. Kujwayelekile ukuthi kube le nguquko enkulu ngemva kweminyaka ke engamashumi amane. Kanye yaseBhayibhelini isizwe sama-Israel sakhululeka laso ngemva kweminyaka enjalo.
Ukhangelelwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukujinja okungcono. Ngaba ukujinja phakathi kwayena le system owavelele ephila kiyo kumele kube lokujinja. kungaba futhi ukuchinja vele ukuguqula indlela yepolitics, indlela ye social order, indlela kade siphila ngayo to a completely different system. But definitely kumele kube lokuchinja okukhulu okwenzakala empilweni zabantu kukhangelela.
Mnumzana Nkosi Khumalo uthi akulanguquko ezakutholakala ngomnyaka ka-2020.
Siya ngami ngithi sithi alibona kuyatshintsha. Angincenga some people are very selfish. Be selfish benjalo, then they are greedy. I'm being honest. For people ukuthi ahambe efeed inhlanzi, you understand? Umuntu elambile so. Inhlanzi zifidwa ngomlimi ngezulu lakhe ngamanzi la. Unyaka suzuphele lokhu kuthiwa. Change is coming.
Akwaziwa ukuthi isimo somnotho sizaguquka ngomnyaka ozayo. Loba nje kukhanya ingani kuzoba kubi ngomnyaka ka-2020. Mele Studio 7 ngobulawayo, igama namungeza Chisa Sibanda.
Isimo sibi ezibhedlela zikahulumende lapho okulabo dokotela asebelenyanga phose ezine bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwemithi lemitshina yokuhlola izigulane. Abalezihlobo ezigulayo ezibhedlela zikahulumende bathi akuthembisi ukuthi isimo lesi sizaguquka ngomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba.
Abantu kweleZimbabwe bathi kabasoze bekhohlwe okwenzakale lonyaka ezibhedlela zikahulumende okulabo dokotela abakhalala umsebenzi. Abanye babo bafika phose amakhulu amanye lengxenye abaxotshwa umsebenzi besetheswa amacala okubaleka emsebenzini. Odokotela abathuthukayo lokhe betshaya phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini uhulumende engakalungisisi okubahluphayo. Bathi isimo esibi somnotho yiso esabenza bakhalala umsebenzi, hatshi ukuthi benza santando. Okwamanje balutshwane kakhulu odokotela abelapha abantu njalo akulamithi yokwelapha izigulane. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Eden Mgcini uthi ukuswelakala kwemithi ngokunye okwenza kube lokuxokozela ezibhedlela zikahulumende.
Hayi, iproblem ikhona vele njengoba abantu bevele beyazi. Sikhangele ukukhona oko abakwenzayo amadokotela. Akhona wona leso abonayo, sikwazi kumbe nxa singaphuma thina emangadini uthi ona enza kanjani na. Izigulane vele ziyagula. Iproblem ekhona futhi one into esilayo lapha eZimbabwe. Ususiya kudokotela, dokotela kubhalele phansi ethi hayi kakula mithi amethenga esibhedlela. Then mbona ngani izibhedlela vele imithi iyashota.
Unkosikazi Nosizo Chuma uthi ukuswelakala kwabodokotela kwenze ukuthi abhekane lohlupho olukhulu ukuze umntanakhe athole usizo ngokuphangisa esibhedlela sikahulumende kobulawayo.
Naye esayidini yami ngihlangane leproblem enzima emntwaneni ade ezithwele. Sesuka senkulumane basebesithi khona umntwana sekakele esiswini unagijinisele empilo. Bafika lapho empilo basebemkhangela bathi hayi iproblem ayikho leyo ukuthi umntwana kuthi ukakele esiswini. Hayi kube nzima ngoba umntwana sephelelwa ngamandla, senzenza ukudinga manesi ngicela linisize umntwana sephelelwa ngamandla lo. Lo mntwana uthi kasadlali kuhle. Bona bathi hayi ukuthi agijimele ku-operation vela kuyenzi ngoba kulabantu vele aba-ejensi wokuthi vele bafuna ukusizwa masinyana. Ngimile ukuthi umntwana akahamba ayi-operator.
Usobala ukuthi ukukhalala kwabodokotela ngokuswelakala kwemithi kuliqiniso ngoba lezigulane zizibonele okwehlela abantu abadinga uncedo. Unkosikazi Melissa Sithole uthi okuhlupha kakhulu ezibhedlela zikahulumende ikuswelakala kwemithi obese kuyinhlala yenza.
Uhlupho olukhona ukuthi nxa sifika ezibhedlela umuntu uyabe efaka idrip, kuyabe kungalamuthi, umuthi siwubhalelwe uhambe emakhemisi, ekhemisi baye befuna iyusa. Pho iyusa langikhona siyabe singelalo yobunzima esihlangana labo ezibhedlela. Lokungcola, amahodi angcolile vele akukho clean. Ethoyilethi vele kakungeneki nxa singena, akulazivalo. Akula bantu abaklinayo especially nge-weekend vele uyabe ungangena.
Abantu abaningi bafisa ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Okunye njalo bathi ukubhidlika kwezibhedlela zikahulumende kuvezwa yikudla okuphekelwa izigulane. Omunye wabakhala ngalokhu Nkosikazi sithokozile ngirenda.
Hayi, ngibona ngani at least singathola incwadi ukuthi ama-doctors engabuya on a daily basis, njalo at least besiphi medication le-progress ukuthi umntwana uprogress okungakanani. Ama-expenses, I think for now sengisibine more than $400. Ngasabalele emithini lasekudleni, ngoba i-diet ekhona empilo hayi for abantwana, especially bathi abantwana abathileyo kufunakala i-protein eningi kakhulu. So i-protein yazomele ngithenge egedini, ithenge amaqanda egedini, ngithenge inyama egedini, i-cabbage wayawaya impilo.
Abanye abanjengoMargaret Maphosa baphila ngokunatha amaphilisi okwelapha i-high blood pressure. Amaphilisi la kawasatholakali ezibhedlela zikahulumende. Inkosikazi Maphosa uthi kuzwisa usizi ukuthi ubethola amaphilisi la, kodwa okwamanje kuyehlula.
Nabe ngilanda amaphilisi e-BP kuphela, yiwe sengiphile emvele ngiphila ngawo. Last Friday ngibuyile ngolwesihlanu kwathiwa kawakho manje, ngazuza i-HCT yodwa. Kwathiwa zaze atholakale next month. Abantwana babayinthengela, babayinthengela zizini. Akulacikuvuke, babayithenga khona ama-pharmacy abo ngapho. Namhla kathesi wona lala mhlobo okumele ngiwazuza, ngiwatholanga ngenxa yokuthi i-pharmacy ivaliwe.
Kulabanye njalo abathwele nzima ekudingeni imithi lokunye okufunakala ezibhedlela nxa izihlobo zabo ezigulayo zingabonwa ngodokotela. Unkosikazi Linda Sibindi uthi uhlutshwa ikudinga amasakanyana ezigulane okumele ziwasebenzise ukuya ngaphandle.
Ibhegi eliyi-1 liyabe lisebenza $88 ezimdola. Adula sibili ngithwele nzima okunye okumangalisayo.
Odokotela bathi kababuyele emsebenzini, ngakho kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka kwabantu abafisa ukwelatshwa eZimbabwe. Omele odokotela abakhalala umsebenzi bekunhlanganiso yeZimbabwe Doctors Associations, udokotela Mthabisi Bebe uthi akwaziwa ukuthi bazabuyela nini emsebenzini. Udokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wenhlelo ezichiyeneyo empilo Central Hospital uthi bazamile ukusebenza labo dokotela abangakhalalanga umsebenzi.
Abo dokotela bona babathe vele bekhona silabo, ibe sisebenza labo abakhalala umsebenzi kumbe laba abathi kabayenelisi ukubuya umsebenzi ngoba bengela mali. Lokhu benjalo bengakazuza imali zokuthi baphenduke emsebenzini, silethemba ukuthi bazaphenduka ngomnyaka ozayo. Kodwa-ke hayi, isibhedlela sisebenzile kuhle, abantu baboniwe kuhle. Yikho ngokubona kwami hayi, isibhedlela siyasebenza, siyazama khona lokhu.
Udokotela Paulinus Khosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso eqhasha odokotela e-Health Service Board, walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi kakho emsebenzini okwamanje. Kasenelisanga ukukhuluma lo dokotela Obadaya Moyo, umphathintambo wezempilakahle obengaphenduli umakhalekhukhini wakhe. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fovembula.
Uhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo siphatha udaba oluhluphayo emhlabeni jikelele olokugugudeka komkhathi i-climate change.
Nesikhula kube kule ndawo obekuthiwa yimsenya ebengacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu eseselithola kalisanele.
Tiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaphatha khona lolu daba kabanzi lo mphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Live Talk lamhlanje sixoxa ngokutshabalala komnotho lokulakho ukwenzakala ngomnyaka ozayo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Owayengumongameli wakule Botswana umnumzana Ian Khama uthi ngamanga aluhlaza ukuthi wantshontsha imali enengi sesengumongameli. Ukhama uthi ufuna ukubophisa uhulumende kamongameli Mokgweetsi Masisi omemethekisa limbiko. Abantu lokhe betshengisela emigwaqweni kwele Iraq bekhala ngokubulawa kolwela ilungelo likazulu uTa al-Tayeb owabulawa ngumaqhuphula ngeviki edlule. Imisebenzi yakhe ibisaziwa emhlabeni wonke jikelele. Kulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kwezanu-PF le-MDC phezu kwempumela yokhetho lwanyakenye, ibandla le-MDC lisala ukunanza umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba lisithi waqilibezela kulolu khetho. Ngokunjalo amalunga aleli bandla ebengayi edalele parlamente nxa uMnangagwa ekhona. I-MDC isola njalo uMnangagwa isithi uselethele uzulu ubuyanga obumangalisayo ngokwehluleka ukuvuselela umnotho. Okucunula leli bandla kakhulu yikwalelwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo lokutshengisela emigwaqweni. Amalunga ebandla leZANU-PF lawo ebethukuthele kakhulu phezu kokwala kwe-MDC ukunanza uMnangagwa njengomongameli weZimbabwe okubangele ukuthi agcine evimba amakomiti ePhalamende akhokhelwa yi-MDC ukuthi asebenze. iZANU-PF ithi njalo i-MDC iyo eyabangela ukuthi umnotho uchabalale ngokukhankasela izijeziso zenotho. Iningi lithi ukufuthelana lokhu kulakho ukuqhubeka ngomnyaka ozayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo yena othi bahlukuluzwe kakhulu iZANU-PF lonyaka.
iZANU ihlale phansi kulesi standing rules and orders committee baseza ukuthi kumele kutshintshe imithetho yepharlamente ukuthi kusukela kumnyaka wonalowo sisawungena sizabanjwa ngoganyavu ukuthi uMnangagwa simsungele ephalamende. Khathi manje nguhulumenda njani obamba abantu abaphikisana le mbono yabo ngentamo? Basiqhanile njalo ukangele umfumile lapha wabotha umminista we-Labour kuthiwa untshontshe imali. Ithe indaba isingenile egudwini lathi njengantwana ngasezimbabwe sizibona ukuthi hhayi sokuzaba lobuyibelo usezatshaya ngoswazi sezwa kuthiwa no umfumile kaziphelelanga ekhanda so kakuvumelanga athonisise ngokusehlanya kodwa etshontshe imali wayengahlanya. So yizi izinto thina esinikuziphikisa zonezi abasitshaya zona ngoswazi le-sawuto lebilebile kodwa asihlehlele emuva ngoba iZANU igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantwabentu bekusasa yabantwabethu.
Nanso baba uGawulu yakhuluma uMakhumalo uthi ukucindezelwa kwabo njenge-MDC libandla lenu kuyaqhubeka.
Abantu labasela zwelo ngabantu abahluphekayo bayazidlela bayazigolisela kodwa abafuna ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngithangele enye ividiyo enidanise kakhulu uchamise sitena abaphethe amakhiye bayakhiya 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 bekhiya ukuthi abantu bezimbabwe bahlupheke. Ngaze ngathi ungaphi uthwandirayi, uthwandirayi aluba ngumuntu okhona ephathini leyi ngaba silamumonje phakathi kwelizwe leli ngabe silolizwe lokukhulumisana ozafundisa labanye abalandelayo futhi abakhokheli ukuthi hhayi izinto nxazite zaphambaniseka asihlaleni phansi sikhulume kodwa singalahleki ukuhlonipha. Ukuhlonipha sihloniphane ngoba uvele ukuhloniphana yinto eqakathekileyo kakhulu ukuze sisebenze sonke siya phambili. Abavume kuqala laba bantu ukuthi uMnangagwa nguprezidenti waleli lizwe bese sikhangele ukuthi nxa uprezidenti waleli lizwe sesikhangele uMnangagwa soprezidenti uprezidenti welizwe lezimbabwe asimnikeni isapoti naleyi deliva njengekhulumende ngesikhathi leni sesikhona ukuze kula kusasa omunye wenu la nasekhethiwe laye athole indlela efana naye asebenze kuhle abantu bemchasa impilo yabantu bengcono phakathi kwelizwe lethu.
Kuthiwa lidla ngokuhlupheka kwabantu bezimbabwe mama uMakhumalo.
Khathi sizadla ngokuhlupheka kwabantu bezimbabwe njani ogawule beyibababusayo
kananti tina zi opposition. Hii nezeli uitikupa bantu. Hii nezeli bulala bantu. Litata uwe kuleza wenu. Litove tina. Singena ngapiti. Nyesikati lingena ngu 1980. Usmito wa elichieli ilifa. Lali tilitiliza. Kusukela ngu 1980 kuzofike namhlanje asina kuhlala kuhle kuleli lizwe ngendaba yenu. So ake liyekele ukuzingcolisa kuyini lehlulekayo. IkuZulu waseZimbabwe umbuzo afuna ukulibuza wona ngokuthi langena kukhetho 2018 lafaka amabhakani iZimbabwe yonke leyijikelele lithembisa uZulu omagetsi, lithengisa uZulu amanzi, lithembisa uZulu izibhedlela ezihlanzekileyo. Namhlanje selivalile izibhedlela zonke. Ivalwe yithi futhi njenge-MDC. Anti nelivalileyo iqeda ukuvala bexotsha amadokotela. Yithi esibaxotshileyo iqeda khonapho nanku amagetsi kasilawo. Yithi esivala amagetsi anti nelivalileyo uhlokubhadala kwekuthi liyantshontsha nanku asilamanzi. Njengakubulavela sakhulumi sengama-96 hours ingenamanzi. Yithi esivala amanzi futhi angithi yini selehlulekile. Njalo asisoze sapha savuma ukuthi umnankakho ayi-president ngoba kasiwo-president. Ngu-president wezanu. Kathesi lidizi lidizi kishimisa nalo ndiweni la. Ngokuthi akufelayo kuphela yikuthi izani siyehlulekile kayiphume yikho selimbulalela khona. So kanti zinkokheli ezinjani elingafuni ukuthi abantu bakhulume nxa kuwukuthi balimele kumbe bazobuhlungu bazindlala. Singavele sikhulume selitshaya libatshayelana abantu nxa kuwukuthi abakhulumayo seloqiniso.
Vabugawule akuyiqibe ngamafitshane. Kuyini abantu beZimbabwe abangakukhangelela eminyakeni omutsha lo ozayo?
Sikhangele isikhathi lesi esikiso. Ngiyadana nje ukuthi udadewethu Makhumalo nxa ngisithi mina u-advocate Jamisa ubephume esithi yena amakhiya wakhiya lapho lapho. Bese ngisithi kathi nxa umuntu ekhiya uyabekhiya, ukukhiya yikwenzani? Ukhiya kusoko kuvala yini? Nxa usithi wena uphethe amakhiya uyakhiya, uyakhiya, ukhiyile, 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 ukhiyeni? Anti ukhiye ukuthi abantu usizo kumbe yikwiyini kumbe yikwiyini. Kambe thina singaphila in isolation, singaphila singusimayedwa siyizimpilizwe leZimbabwe. Nxa usukhiyile phela nguwe phela usiphatha amakhiye omele njalo usivulele njalo lapho okhiye khona ukuze impilo zabantu zihambe. Ngezinye indlela bazama ukutsho njalo laba bantu. Xa sokusenzakala konke okusenzakala akusimangalisi ukuthi ama-sanctions la ayacelwa ukuthi kabuye. Kodwa ama-sanctions la into engithanda ukuyitsho ahluphekisa umuntu nje makhaza. Yibo kade sinxa siya phambili lapha. Asikhetheni kuphela ukuthi sikhangele abantu, sivumeni ukuhlala phansi, yebo phela, kodwa akula muntu olungise izinto njengomnankapha. Abantu kade bakhululekile bakhuluma intando yabo ngenxa yokuthi e-democracy e-asho ngumnankapha. Abantu ngesikhathi somdaba babehlala besesaba.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZanu PF ubexoxa endawonye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Inhlanganiso ezithiyeneyo zibikwazi lokhu zinikeza impahla kanye lemali kuhlelo lokuqoqela abaswelayo asebegugile kanye labagogekileyo olebulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund olwalonyaka olusaqhubeka. Kasenelisanga ukukhuluma lo mayor waleli dolobho umnumzana Solomon Mkuni ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi sebethole imali enganani ngoba ubengadophi umakhale kukhwini wakhe. Ukuze sizwe ukuthi impahla za lolu hlelo zabelwa njani abaswelayo usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Patricia Jabalala umqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela orphanage care center ethola usizo lolu.
Uthi ukuthi msebenze nabo kakhulu bebekhangela inhlanganiso ezikhangelane nabagogekileyo nabantu abaphathekileyo kwezokugula bekhangela lezintandane nabantwana nje abanenhlupho ezehlukeneyo. Abakwenzayo bebenika inhlanganiso ezinjengabo-John Slazen ovula indlela ezinengi inhlangano sezigobulawayo khona phana zikhangela abantwana bebebanika sibili impahla kumbe ukudla abake bekudingile umnyaka wonke bese bebabiza besiya khona phana e-small city hall asike umeya abesebanikeza nikeza into eziqakathekile eziqondileyo ebezincedisa futhi zincedisa umnyaka wonke.
Kuyaguqulwa uluhlu lwabantu ngeminye iminyaka kuthathe abanye njengoba iningi labantu liswele.
Okulapho-ke kuyukuthi nxa benika inhlanganiso kuba nzima ukuthi bayiguqule inhlanganiso ngoba iyabe siyi-beneficiary evele ihlala i-benefici but ngapha ngasemalokishini bayanikeza ogogo nabagogekileyo bezinye izintandane babanikeza ngapha kuma-wadistructors abo ama-social workers abo kodwa bayamemezela ukuthi sicela abantu bezobhalisa kuma-sca fund babuye ehhofisini le-wealthcare bese behamba ngehhofisini besiyabhalisa but isikhathi esingavele ukuthola bona laba abavele bethola.
Kahle kahle yiziphi impahla ezande kwabiwa lapha?
Njengenhlanganiso ezinkulu lezengizijile ezinjengabo-John Laven, o-Jairus Dilobani, bana babe beniwe bakhangelekela ukuthi bashota ngaphi kumbe lokhu kungaya ngaphi. Njengamahomes bonkosi bantu kanye obani laba baphiwa impahla zokwembatha, amasepho okuwatsha, okokudla o-cooking oil, ompupho oshukela, abaphiwa into eziningi ezinhle, oshupholisha, o-Colgate baphiwa, baphiwa lama-food hampers silabe vela kwizinhlanganiso ezithize, ama-business people athize, ama-safety athize ayabe ethe angenisa kuma-sca fund. Bese kusithi ngapha emalokishini ogogo labathize ababe bebhalisile bande ukuzuza o-cooking oil, o-rice lempuphu nxa kuhambe kuhle kodwa kweminyaka le ethize elihamba bekukhanya bekungangeli kuhle kuma-sca fund bese bezuza nje behlephunyelana ingqondo lonaleliyane ukwase ukuhlephunyelana enxa bazuze nje impuphu yabo o-10 kgs bazuze ngorayisi.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela of an aged care center. Ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Sigqibeke uhlelo ngembiko elisithumele yona mayelana laleli khefu.
Sanibonani sakazomhle. Mina ibizo lami uNdodana Dlovu. Ngilapha egoli ngokuhlala kodwa ke ekhaya mbuye enkaya egonya. Mina ngokubona kwami sakazini wami angiwuboni umehluko njalo futhi kusazowoma wese. Kusazoba ngenye indlela ukuthi ngaba kunabantu abangaphandle kwamazwe mpela eZimbabwe abantu bebengagcina sebedlana sebebulalana bedlana bodwa ngoba isimo sakhona ngathi siyaphambili ngokuwoma ngoba ayikho into ebonisa inguquko kubonisa ukuwoma kusiyaphambili. Bengalibala ngakhona kwangamaswithi okaba yokudle ngokhisimusi nje bona abakutholile kodwa-ke sokusiya phambili nje kuzoqala umsebenzi abanye besuke emakhaya bezemsebenzini ujanuwari lowo kusiya phambili kuzaba kuwome ngamandla njalo futhi izinto eziyabe zisenzakala elizweni kuzaba lokuphithizela okukhulu kakhulu elizweni lethu leZimbabwe ngoba lo mbuso wangikhona ngathi awunakho ukuthula okunye futhi okubangela lokho akubanjananga akunakuthula so amboni ukuthula ezweni.
Nibonani, sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Awukhulumayo ngu-Charles Moyo kondolwane laphana. Hayi, umnyaka ozayo asifondi kuzoba lo tshintsho. Izanu PF belokho besaqinisa amakhanda akula nto ezobuya ibe right. And into zakhona ngendlela ezibangakhona nezulu nalo liyalibona liyalela phezulu. Kusho ukuthi kuzoba nzima mpela ebantwini lapha le ndlala ayizoqhubeka isande ebantwini. Nendlala ingangena ebantwini kunzima ukuthi iphume. Unless kube ngawuthi akhona kulo hulumeni omamela izikhalo zabantu umuntu ozwa ukukhala kwabantu kube sikhuluma kanje sithi kuzoba ngcono manje ayi liyazibonela vele lezanu p f le ngendlela eyenza ngakhona ebantwini lapha akula nto ezotshintsha akunakuba lo tshintsho futhi into ezoba yinkinga kakhulu ebantwini and izoba ngumthelelo omubi kakhulu akutshintsha-ke khona kula mpela hayi loba abantu singayenzani kambe kuzotshintshana okwakuqala.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo. Siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. UZulu weZimbabwe uthi ufisa kube lenguquko kwezenotho aphile ngcono ngomnyaka ozayo. Bekulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kwebandla leZANU-PF le-MDC. Haige kwanele mthakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk olivalelisa yo ngontunga milinko ma nkololo kwana wa matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.